Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 4 kumpalakazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, abalwa impi yenkululeko bathi bafuna ukuthi umuntu ofisa ukuba ngumongameli abe leminyaka edlula amachumi amahlanu lambili.
Bangabantu ke abaswela umbono, abacabanga ukuthi ngokwenza njalo bazamisa okachamisa ukuthi akhokhele ilizwe leZimbabwe. Akusoze kuphumelele lokho.
Abagaya ukudla bathi akumelanga abantu bethuswe inkampani ye-National Foods ethi isivala amanye amafekithali. Abanye bathi odokotela abakhalala umsebenzi bayala ukubelapha ezibhedlela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Abalwa impi yenkululeko abangamalunga ebandla leZANU PF bathi bafuna kuguqulwe isisekelo sombuso selizwe ukuze kukhwezwe iminyaka yomuntu ovunyelwa ukuncintisa kukhetho lukamongameli isuka kwengamachumi amane isiya kwengamachumi amahlanu lambili. Lokhu kumenyezelwe nguNobhala Jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe National Liberation of Veterans Association, umnumzana Victor Matematanda, emhlanganweni awenze lentathela izindaba eHarare lamuhla. Umnumzana Matematanda uthe umuntu oleminyaka engamachumi amane kalungelanga ukuba ngumongameli ngoba uyabe engakazwisisi kuhle umsebenzi wakhe. Iningi lithi lapha ibandla leZANU PF lizama ukuvimba umkhokheli we-MDC, umnumzana Nelson Chamisa, yena oleminyaka engamachumi amane okwamanje, njalo ozaba eseleminyaka engamachumi amane lanhlanu 45 kukhetho luka-2023. Ukungaphumelela lokhu, umnumzana Chamisa kasoze enelise ukuncintisa kulolu khetho. Lokhu kusolwa kakhulu libandla le-MDC. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele siphathamandla saleli bandla umnumzana Edwin Ndlovu.
Ye, bangabanye abalwa impi yenkululeko hathi bonke. Laba ke ngabakhuluma besekela ibandla leZANU PF. Bangabantu ke abaswela umbono, abacabanga ukuthi ngokwenza njalo bazamisa okachamisa ukuthi akhokhele ilizwe leZimbabwe. Akusoze kuphumelele lokho. Okokuqala, i-presidency vele seyasethwa ngoba usekhontestile eleminyaka engu-40 uNelson Chamisa. Okuthi ukuthi kakusela mthetho ongatshintshwa umnqabele ukuthi akhonteste ngoba kuzabe sekukhanya ukuthi kupersonali kulomuntu othile abazama ukuthi-ke bamnqabele ukuthi angakhonteste. Yikho nje bayakukhuluma kodwa-ke kukufupha akusoze kuphumelele lokhu abakuzamayo. Kuyakhanya sobala ukuthi ibandla leZANU PF liyamesaba kaChamisa.
Bathi isizathu esikhulu esenze baphuma lo mcabango onje ngesokuthi nxa usufike iminyaka abayifunayo uyabe ungumuntu osevuthiwe osezwisisa ukubana ihhofisi kamongameli iqukutheni, kanti ke bathi nxa uleminyaka elingana lekaChamisa uyabe ungakakuzwisisi lokho.
Yikukhuluma nje baswele into yokwenza, iqiniso kabalazi. EFrance umongameli uMacron ule-39 years, eCanada ule-31 years. Amazwe wonke aphumeleleyo aphumelelayo alabo mongameli abancane abalama-30 lama-40 years. Kwese kusithi-ke lapho kulamaxhegu khona kanjengabomnankagwalaba ilizwe liyahlupheka, abantu baswela ukudla, abantu baswela izimali kule mkhuhlane, kulakho konke nje okubi ngoba sebeluphele. Akula mcabango emisha kumbe umqondo omutsha abangawuletha kuthuthukisa ilizwe. Yikho-ke abakutshoyo-ke akusiqiniso kamazwe akhokhelwa abantu abancane, amazwe aphumeleleyo yibo abantu abalonanzelelo abakwaziyo kumele kwenziwe ukuze kuvuse umnotho welizwe.
Ibandla leZanu PF lilawo amanani adingakalayo ukuguqula isisekelo sombuso edalele parliamente. Bengakwenza lokhu yiloba nini? Alubana bethe baqhubekela phambili kuyini elingakwenza lena njengebandla liphikisayo?
Ngaba soze bakwenze ngoba bayakwazi ukuthi lizwe leZimbabwe phezu kokuhlupheka kukhona liza isolate ke umhlaba lizimele lilodwa abantu bahlupheka ngoba ke umhlaba wonke jikelela soze uvume khona lokuthi kwenziwe ngoba kuyabe kukhanya sobala ukuthi kulomuntu othile awazama ukumnqabela. Yikho ke angiboni beza kwenza lokho, yikuphupha nje kuzaphelela ke enkulumeni yabo, kodwa ke soze kwenza kahle.
Lo ngumnumzana Edwin Dlofu isiphathamandla se-MTC ubexoxa ecingweni hlontongameli inkomo we-Studio 7 ekobulawayo. Le i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington DC. Inhlanganiso ye-Grain Millers Association of Zimbabwe ithi akumelanga abantu bethuswe ngokukhulunywa yinkampani ye-National Foods ethi isizavala amanye amafekithali ngenxa yokuswelakala kwengqoloyi lokunye. UMavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcwele.
Lokhu kwethulwe ngumgcinisihlalo wenhlanganiso yabagayisa ukudla okuthiyeneyo le, uMnumzana Tafazi Msarara, okhulume lentatheli zindaba namhla eHarare. UMsarara okhulume lokhu ngesikhathi inkampani ye-National Foods isithi ilakho ukuvala amafekitali eHarare lakobulawayo ngenxa yokwehluleka ukuthola imali yokubhadala abakuthenga kwamanye amazwe. Uthi lokhu akumelanga kwethuse uZulu.
The truth be said, everyone, and I repeat again, is benefiting from the Reserve Bank GMAS.
Iqiniso yokuba amankampani wonke akuleli bhizimusi atholiswa usizo phansi kobudlelwano we-GMAZ le-Reserve Bank kwezokuthenga impahla edingakalayo. Abanye bonke babhizi bayasebenza ukugaya njalo asikho isizathu sokwethuka. Lo yiwona mbiko wethu kubathengi ukuthi babothenga osinkwa lokunye njengalokhu abahlezi bekwenza. Sile mizamo esiyenzayo ukufeza lokho njalo sizimisele ukutholisa okwaneleyo ngalesi sikhathi sekhefu.
And we are more than ready to meet the high demand that comes with the festivities.
Kodwa umnumzana Michael Lashbrook, umqondisi wenkampani ye-National Foods Private Limited, uthi balakho ukuvala amafekithali ngenxa yokuthi kabatholi imali yakwamanye amazwe yokuthenga ingqoloyi lenye impahla abayigayisayo. Uthi lokhu bekhulumisana lebhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe ngokuthola imali yokuthenga abakufunayo. Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezikhulume lomsakazo lo ziveze ukudana okumangalisayo ngokwenzakala kwele Zimbabwe. Omunye wabo ngumnumzana Nkosikhona DBD.
Eqinisweni ukuthi isinkwa sike sashota, sesikhwelile, into esiyaziyo le lasemashopu siyakubona ukuthi siyahlupha, sisatholakali ngendlela esasizikhethela ngaso ukuthi ufuna ibhekazini kumbe iproton kumbe kuyini. Kodwa National Foods ngokwayo isithi khona isakwanisi ngendaba ze-foreign currency. Okungumayisayo ukuthi yona i-Grain Millers Association ayikhulumi ngendaba ze-foreign currency, baphonga ukuthi ingqolo ikhona. Alingawariwe ingqolo ikhona. Kodwa sikhulumeni ngodaba olwenze laba be-National Foods behle ukuthi baqhube ngomsebenzi ongaba i-foreign currency. Kutsho ukuthi laba banayo i-foreign currency kumbe bayayithola, singazi njalo. Kukhona ukushaya amanzi kakhulu ngoba lesinkwa sakhona asisitholi ngemhlobo etshiyeneyo ngamakhampani atshiyeneyo khathesi sikhuluma kunje.
Ingcwethi ecubungula kwezomnotho umnumzana Masimba Kuchera uthi lokhu kuveza ukuthi sibi okumangalisayo isimo somnotho eZimbabwe.
Lokhu kutshengisa ukuthi umnotho welizwe usesimeni esimbi kakhulu ngoba nxa ama-companies anjenge-National Foods evala, so kusitsho ukuthi uzaba lodubo elokuthi into ziyabe zingatholakali.
Umphathi ntambo wogatsha lwezokuthengiselana kanye lokuthuthukiswa kwamankampani elizweni umnumzana Mangaliso Ndlovu uthi ilizwe lile ngqoloyi eyanela inyanga ezine.
Ingqoloyi ikhona eZimbabwe esilayo yanela ukuthi ingasitshova inyanga ezintathu kusiyafika ezine. Uhlupho oluncane obelukhona ngobelu kondana le ndaba ze price ukuthi abagaya ingqoloyi besenza iflower bathenga ngemalini ye-GMP.
Abenhlanganiso ye-Grain Millers Association of Zimbabwe bathi kule mikhumbi emibili eletha ingqoloyi, ithi abantu sebeqalisile ukwethula amasaka engqoloyi komunye umkhumbi, kuthi-ke omunye lokhu uselwandle kasenelisanga ukukhuluma labanikazi bemikhumbi le ngodaba lolu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Izigulane eziningi eHarare ebezifisa ukwelatshwa esibhedlela seParirenyathwa namuhla zithi odokotela bebesala ukubelapha ngoba besithi bakhalele umsebenzi. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abakhulume lomsakazi weStudio 7 bathe kulabanye abantu abezwa ubuhlungu obumangalisayo abagomela besesibhedlela lesendaweni ebizwa kuthiwa yi-outpatient department. Bathi kulamadokotela avela ubutho kuphela ahlola abagulayo, okwenza ukuthi abanye abantu abangaguli kakhulu bengatholi uncedo. Abanye babo batshele ngabongi ukuthi babuyele emakhaya ngoba akulamadokotela. Omunye okhulume leStudio 7 eseParirenyathwa Hospital umnumzana Emmanuel Besa obekumele ahlobe ilihlo.
Indawo yani neproblem yeziswa
ngikhathazwa lilihlo. Bangithengi kuye ngemva kwamaviki amabili, amalanga akhona asenile namhlanje, kodwa ngithe ngifika bathe ekilinika ivaliwe izavulwa mhla ka-11 kuyona le inyanga. Bathe ngiyenelisa ukuhamba kubodokotela abazimele bodwa, okuyiyo inkinga engikhangelane layo.
Omunye njalo unkosikazi Nyasha Matsika olomntwana olethumba kusibeletho osenamalanga ambalwa ezama ukuthola uncedo esesibhedlela lesi.
Mwana wangu akaphinda muchipatara muchechitatu ane mota muchibereko.
Umntanami wangena esibhedlela ngolwesithathu olwedluleyo ulethumba esibelethweni, kodwa kusukela khonapho akula dokotela useke wamhlolisisa kwaze kwaba namhlanje. Lapho engizwe esithi kubuye udokotela obikwa engayisuye kahulumende, nguye kuthiwa uzamhlola.
Owenzakala esibhedlela seParirenyathwa wenzakala njalo esibhedlela seMpilo koBulawayo, lapho abantu abatshelwe khona ukuthi babuyele emakhaya ngenxa yokuswelakala kwamadokotela. Okwamanje abanye abantu bakhala ngokwenziwa ngezinye izitolo ezithengisa amaphilisi ezifuna ukuthi uZulu athenge imithi ngemali yakwele Melika. Isakhamuzi seHarare umnumzana Thamsanqa Ncube uthi abanye abantu balakho ukufa nxa izitolo lezi zilokho zifuna ukuthi uZulu athenge amaphilisi ngamadola.
Hayi, indaba yamadokotela leyi sesithole kunzima le, ngoba khathesi umuntu nxa ngivela esibhedlela ngehlile ukulatshwa imithi yangikhona ayithengiswa, lapho ethengiswa khona bethu bafuna ama-US dola, into yangikhona isisitshayile sibi angazi ukuthi umuntu uzalatshwa uphuma khona. Khathesi eParirenyathwa vela kulalutho, kulalutho odokotela bayalo ukusebenza.
Umphathi ntambo ohlangothi lukahulumende olukhangela ngezimpilakahle udokotela ubhadaya moyo usekhuthaza amadokotela ukuthi abuyele emsebenzini. Amadokotela afuna ukuthi uhulumende abaholise imali yemelika athengele izibhedlela konke abakufunayo ukwenzela ukuthi benze kahle imisebenzi yabo lokunye okushiyeneyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Kuhlelo lwezi connection namuhla sixoxa labasakhulayo siphatha udaba lwabalwa impi yenkululeko abangamalunga ebandla leZANU PF abathi bafuna isisekelo sombuso siguqulwe ukuze sivumele kuphela abantu abaleminyaka eyokuzalwa engamashumi amahlanu lambili ukuncintisa kukhetho lukamongameli. Nxa lifuna ukungena kuhlelo, thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla, lilami uNtungameli Nkomo.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ilizwe le-Ukraine lithi ele-Russia seliqalisile ukuvumela imikhumbi yalo ukuthi yedlule endaweni ye-Sea of Azov kulandela ukuhlaselwa lelizwe le-Russia. ele Democratic Republic of Congo lilisana lomkhuhlane we Ebola ogulwa ngabantu abedlula amakhulu amane namachumi amabili. Ele France lithi lokho lihlolisisa udlakela olusanda ukuqhamuka eParis lapho abantu ababhidlize khona izakhiwo eziningi okumangalisayo njalo bajonja lezitolo. Kuqhubekela phambili ukukhalela imuli kamoyi uGeorge H.W. Bush owayengumongameli welizwe leMelika obhubhe ngeviki edluleyo. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Isidumbu sikamoyi uBush sisesigodlweni seMelika eCongress endaweni okuthiwa yiCapitol Rotunda lapho abantu abamvalelisa khona. Kukhangelwe ukuthi isidumbu sakhe sizasuswa kuleyo ndawo kusasa sibe sisihanjiswa eNational Cathedral lapho okukhangelwe ukuthi kuza kuba lo mthandazo wokugcina kaBush engakangcwatshwa ngolwesithathu eTexas A&M University lapho okwangcwatshwa khona umkakhe uBarbara Bush lo mntanakhe oyinkazana. Abantu abaningi abahambe eCapitol Rotunda bathe umuyi uBush wayeyindoda elwela ilungelo labantu bonke eMelika nakwezinye indawo. Omunye wabo umsekeli kamongameli wakwelemelika umnumzana Mike Pence.
His example will always inspire.
Okwenziwa nguBush kuzahlala kusenhliziyweni zabantu. Wayelomusa okumangalisayo okwakubonwa ngabantu bonke abahlangana laye.
That was evident to everyone who ever met him.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Paul Ryan kusomlomo wedala leHouse of Representatives.
Throughout his life of service,
ngesikhathi sempi ye-Cold War njalo sokubhidlika ilizwe le-Soviet Union, wayesikhokhela kahle. Kwathi kufunakala ukuthi kunanzwe umthetho e-Persian Gulf, wasikhokhela. Wayesikhokhela ngolwazi ayelalo.
He made monumental contributions to freedom with a fundamental decency that resonates across generations.
UMitch McConnell okhokhela idale le-Senate uthe uBush wayeyindoda emadodeni.
Through the Cold War and the Soviet Union's collapse,
sonke isikhathi umongameli Bush wayethanda uNkulunkulu lokuzehlisa. Wayelendlela yokwenza zonke izinto azifisayo ezingafanile okwenziwa ngabanye abantu. Wayebusa engela kuhlukuluza abantu. Wenza kwaba lenkululeko emangalisayo eMelika.
And hard work, hard won expertise.
Abakubandla lamaDemocrats abakhokela unkosikazi Nancy Pelosi okhokhela ibandla leli kudalele House of Representatives labo bancome kakhulu imisebenzi kaBush. Umongameli Donald Trump lomkakhe unkosikazi Melania Trump bakhangelwe ukuthi bazabe besemthandazweni wokuvalelisa uBush kusasa eNational Cathedral eWashington DC. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington ngingoGibbs Dube.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Iningi labo somabhizimusi lithi inzuzo eliyitholayo ilokhu iqhubeka incipha ngenxa yokusilela kwemali yakwamanye amazwe osokubambe abanye ngamandla ukuthi bevale amabhizimusi abo kumbe bengasawavuli nsuku zonke. Ngakwelinye icele umongameli Emerson Mnangagwa uthi uhulumende usalungisa umthetho ozabamba ngamandla osomabhizimusi abathola imali yakwamanye amazwe ukuthi bathengise impahla zabo ngemali yama-bond notes. Umnini wamavinkili umnumzana Melusi Moyo ongumabhalane obona ngokuqhutshwa kwamabhizimusi kunhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association uthi osomabhizimusi kanye labathengi baphakathi kwelitshe lembokodo.
Kuba nzima ngoba ibhondi lakho ningadingisa ngalo siyafuna i-forex emkambo omnyama liyabe lingasakwami. Njalo amalokheshini ebhenki yakhona abakhuluma ngayo kayeneli bayabe sithi i-forex kayikho. azaba lobunzima obuthize mhlawumbe okuzenza bathine bedabula ama-prizes kumbe kugcina ezinye izinto zezingani ziyafilela kanti engxenye babe sebezidokhile ukuthi mbebekhanele ukuthi enxa ungaba le-change kuzaba nzima ama-prizes azabe khwela. Sikhuluma nje intengo yamafutha i-2 liters ifika $10 okutshengisa ukuthi ukuthi isimo kasimanga kuhle kuya kusoma kwezakosabobhizinisi kusiya phambili. Officially singaza ke sithi nabantu balaye imali yaphambi kwelizwe ngoba kakula kampani kumbe kakula lo ingadi zikahulumende eziholisa i-forex. So umuntu uyabe laye laye ethole igali. So singaza ke sikukhuthaze ukuthi kube yindlela yokuthi kuthiwe kakusebenzi i-forex ngoba abantu yebo njengoba ngisitsho bayathenga ngayo ngoba kusuka kungani kuba cheaper kwesinye isikhathi ngakuthiwa ngi-forex.
Njengosomabhizinisi yiluphi uhlupho ohlangana lalo? Kulula yini ukuthi uwode impahla zakho labantu njalo bethenge lezi mpahla?
Akukho lula ukuthi ngizithole lezi mpahla mhlawumbe uyaswela ama-customer abebuya njalo nje funa lokhu nalokhu kungekho. Uthi ma ukuthola lapho oda khona engxenye kuthiwe ufuna ilatro kuthiwe tier 2 ke-customer kodwa wena ufuna ukuyathengisa. So kuba nzima sibili i-availability yama-commodities esiyiyo esithi ngama-basic needs afuna ngabantu kawatholakali lapho esoda khona ngoba kuba nzima sesi-operator nzima ngibhizinisi.
Kodwa lapho nxa selithengisa kulula ukuthi lithengise ngemali eliyifunayo.
Uyakusubamba ngamandla ukuthi uthengise ngemali oyifunayo njalo kakulula. Abaningi vele babuya bephethe yona ibhondi le. Ungathola nje umuntu wayese requesta. So thina vele into esiyenzayo sithengisa ngebhondi. Ungathola umuntu wayese requesta ukuthi hayi ngale imali kungaba yimali mhlawumbe cabanga ukuthi ungaba cheaper kuba ibhondi. So kuba nzima. Ibhondi okwamandla likhona liyatholakala but inzuzo yakhona kithi thina osomabhizinisi ngendlela into ezikhwela ngayo. Uyawonda into namhlanje nge-2 bondi uyithengise $3 ufithi uwenze i-profit ye-dollar uthi usubuyela ususiyawoda uthole esingu-$3 nje naleyo. So sesiyigidi singasaqhubekeli phambili ngoba ama-prizes kawamanga ukukhwela.
Baphila njani abahlali bakobulawayo ngalolu daba?
Baphila nzima izabo ama-basics especially into ezinjengabo-cooking oil nama-drinki nje yona zingadrinki isitholakala ku-black market abayithola ngentengo eyabe iphezulu ukuthi abayenelisi ngemali abayezuzayo whether uyasebenza kumbe kawusebenzi ngoba iholo kalikhwelanga. Abantu sebephila kanzima sikhangelele kuya kukhefu nje ngoba abantu asoze bakwanise ukudlala ikhefu labo abalijayele ngoba izinto sezidula imali yangikhona abalayo ayoneli.
Lo ngumnumzana Melusi Moyo usomabhizinisi wakobulawayo njalo ongumabhalane obona ngokuqhutshwa kwamabhizinisi kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ngesizwe abalaleli beStudio 7.
Qala ngiyabingelela wena msakazi, mina igama lami nginguNothando Chuma esigabeni seKezi evillageini yeHalawupa. Ngisithi ke ukumemetheka kwegciwane le-AIDS kusithwalisa nzima kakhulu, sengathi kungatholakala iphilisi elingalapha abantu ukuthi uphelele umkhuhlane ukuze sithole ukuphila. Ngiyabonga.
Isikandi.
Ngithi bizokuba.
Bizo lakho ubani?
Ngithi bizo lami ngusayiswe Dube.
Bizo lami ngusane jiswe Dube.
Kunjani khona lapha eMelika?
Kunjani khona lapha eMelika?
Thina siyadubeka ngapha eZimbabwe.
Thina siyadubeka ngapha eZimbabwe.
Ngifunda emhlonhlweni.
Ngifunda emhlonhlweni.
Izikolo sizadilika.
Izikolo sizadilika.
Namadamu akusagqibelela.
Namadamu siyagqibelela.
Sisesifundela phandle.
Sisifundela phandle.
Izikolo sizathathwa ngumoya.
Izikolo sizathathwa ngumoya.
So asikwazi ukuthi singatshela abantu.
Asikwazi ukuthi singatshela abantu.
Igama lami ngumehluli Dube, ngihlala eKezi esigabeni saseMthowane. Ngafunda emhlonhlweni but into engidanisa ukuthi isikolo semhlonhlweni sesadilika, abantwana sebefundela phandle, vela kuselanceda ukuthi vele isikolo zosani, into zonke sezijabalele, le migwaqo ifile, awulanto erayithi, indlala, inkomo, amadamu asagqibeleka, kula muntu okhangelayo ngamadamu uthi wagebhe. Asikwazi ukuthi singatshela bani into enzima kwele Kezi esigabeni saseMthwani emhlonhlweni. Mina ngihlala esigabeni seKezi endaweni okuthiwa kusemhlonhlweni sicela uhulumende ekhangele isikolo semhlonhlweni sesidilika yonke into akusela lutho imigwaqo ifile abantu bayalamba emakhaya sikwazi ukuthi senzeni.
Mina ibizele kuBhethi Omega Ndlovu. Ngikatheso ngihlala ePhumula South la. Mina ngenza uMasikandi osambaqanga ngumsabathi. Ukholo lwami ngikholele ukuthini emhlabeni uNkulunkulu akula muntu amalisa ukuthi ayenze anything enhle kumbe ezosiza abantu. Ngenxa yokuthi mina wami umculo asomculo othukayo, asomculo onenhlamba, ngumculo olalelekayo even uhlezi nabantwana yakhe ingoma zakhona, of which into efunekayo uNkulunkulu uyayithanda leyo. So angiboni inkinga kulokho.
Yes, Dr. Zelo ukhethiwe ukuthi khonapha kwaMasikandi akusele ngamafutshane ngakhonokho.
Ye, nginomnethiwe kubest Masikandi song yona lethi Zulu liyaduma. Sky is next FM.
Ubona zani uzasithola isicuco sangkhona?
Ye, ngokucela ebantwini abayibo abangangenza ukuthi mina ngikhwele noma ngehle, sacela kibo ukuthi basivotele. So ma ngabe bengavota ngobuningi babo na ngendlela abalandeli abaningi ngakhona bengavota, ngicabanga ukuthi kungaba kuhle kakhulu ama-results akhona ngaphuma bemali.
Ye, kuvotwa njani khona?
Kunelinki yeSkies, www.skiesmetroma.co.zw. Yikho lapho kuvotwa khona, ungahamba khona then ukuthi scroller uza scroll yefika kubest Masikandi, kulapho ovota khona ngoba sigqokiwe singu-4 Masikandi, then uyachoose ofuna ukumvotela. Yikho lapho kuyiwa khona. Abaningi bathumele kuma WhatsApp engine number zabo.
Awubheke manje ungabantu abasakhulumisana.
Sengakaqhubeka uhlelo lwethu lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abalwa impi yenkululeko bathi bafuna ukuthi umuntu ofisa ukuba ngumongameli abe leminyaka edlula i-52. Abagaya ukudla bathi akumelanga abantu bethuswe yinkampani ye-National Foods ethi sivala amanye amafekthali. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.